Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa abanye abemuli owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye bathi kumele abekwe eceleni ngokanina. Intengo yesinkwa ibika ikhuphukile namhla isuka kumadola ayisikhombisa i-$7 isiya kwayisishiyagalolunye lamasenti angamashumi ayisikhombisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Lanxa abanye abemuli owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye bathi kumele abekwe eceleni kukanina ugogo bona Mugabe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Okhuluma emela induna zemangweni wakomgabe unduna uKatiza Gombo elekuzwalwa enguGibson Jenami uthi akusela kuphikisana ngodaba lokuthi umsebenzi wokubekwa kwakhe uphathwa ngayiphi indlela njengoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esekhokhela kulokhu. Induna uKatiza Gombo uthi uMnangagwa nguye ozakhokhela umsebenzi wokubekwa kukaMugabe njengoba bobabili laba baqeda isikhathi eside besebenza bonke kwezombusazwe. Kodwa abanye abomdeni kamufi baveze ungathokozi ngokuthiwo zinduna ababalisela uyisekazi kaMugabe ugogo Josephine Jarija othi bona njengemuli baza kwenza okwesiko ukuze abekwe ekhaya Act Jarija. Lokhu kwalibe ngesinye isihlobo unkosikazi Gertrude Musarirwa othi qakathekile ukuthi abekwe emangcwabeni avelele kwamaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare.
Thina vele sifuna angcwatshwe eduzane lonina khona la eduzane khona lapha lethuneni lakhe ukuthi atshone siya ngale e-Heroes Acre. Uyabe siyadingani khona ngale komnangakho, thina sifuna abuye la labangaze basifuqe ukuthi senze njalo. Vele thina sizakwenza okwesiko lethu elesize zuru ukuthi sithathe umhlabathi siye mngcwaba duzane lonina khona lapha umalukazana
wakhe. Kodwa omunye walabo abaxotshwa ebandleni leZANU-PF ngesikhathi uMugabe esuswa embusweni, unkosikazi Eunice Sandimoyo uthi uhulumende kumele ancedise abafelweyo, hatshi ukuthi kutshone kuphoselwana ephilayo. Act 1 Sandimoyo. Unkosikazi Moyo uqhubeke ethi loba bekhona abazama ukukhuluma kubi ngomgabe kumele uZulu ananzelele ukuthi wayengabuse yedwa kodwa ecebisana nabanye ayisebenza labo abagoqela abakhona namhlanje lokhu kuhulumende kaMnangagwa, laye uMnangagwa ngokwakhe esipha lesibonele sokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi ezabelweni zeMigens leMathebeleland. Act 2 Sandi. Kodwa ingcwethi zombusazi zithi umbono kankosikazi Moyo uqondanga ngoba uMugabe ukanenge veza amandla akhe kubandla leZANU-PF okusho ukuthi izehlakalo zeGugurahundi, iMuramba Tswina kanye lokwephula kwamalungelo oluntu wenzakala ngemva kokuba enikeze imvume yokuthi kwenzakale. enyalezi ngweti mchene santunga kwa ina oti njengo mkokele umkabi wakumele asebenzisa amandla ekulondolezeni lokuvikela impilo zabantu.
Ukubona kwami okukhulunywa nguSandi Moyo mina angiwemukeli ngenxa yani ma kuyukuthi kukhona okwaphambanisekayo ngesikhathi sikamkazi. Mina ngithi yena nguye owayelamandla okuqala kumbe nokuphetha indaba. Ukaningi lapho umgaba wakhuluma lesizwe ikakhulu iCongress yezanu ka-84 sike sabona imbali zakhona. Okwazi ukulesikhathi abantu ababebulawa emizini, emaphandleni endaweni ezinjalo. La umuntu owayelamandla okufaka ababekomanda amasotsha. Umuntu owayelamandla okukhayela ukuthi konke kungahamba ngaziphindlela.
Kunjalo nje ibandla liphikisa le MDC lithi alisoze liqhubekele phambili ngohlelo lwalo lokunanza iminyaka engamashumi amabili lisunguliwe olukade lumeqhutshwe ngomgqibelo. Ibandla le-MDC lasungulwa ngomnyaka 1999 kodwa kulandela ukubhubha kukaMgabe ibandla le-MDC lithi lizanikeza inhlonipho efaneleyo iqhawe lesizwe womgabe ngokudlulisa phambili ilanga lombuthano lo mhlaka 28 Mpandula. Umnumzana Xolani Nduna wengcwethi kwezombusazwe uncome i-MDC ngokuthatha leli nyathelo.
Mina ngibona ngokuthi MDC into eyenzileyo ingcono ngenxa yokuthi senika isikhathi ukuthi ilizwe leZimbabwe like likhale umgabe. Siyakwazi ukuthi vele babengazwanani kodwa lokhu kunika isithunzi uphathi le-MDC njalo kunika inhlonipho umgabe sikhanyela into eyenzayo ngenkululeko yeZimbabwe le ngenkululeko yeZimbabwe. So vele ngicabanga ukuthi into eyenzileyo ukumuva iprogramu yabo phambili kuyasinceda njalo kuyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe abantu abahambane siya phambili.
Abantu abazakhokhela imuli besendlini yokuphekela ekanina umuyi ugogo Bona Mgabe yena wawabhubha ngo-1992. Izidumbu zikaMgabe zikhangele ukufika eZimbabwe ngolwesithathu kodwa ilanga lalapho abangcwatshelwa khona alikaziswa. Izidumbu sikaMgabe sikhangelelwe ukufika eZimbabwe ngolwesithathu kodwa ilanga lalapho azangcwatshelwa khona akukaziswa. Ngimele isithuthu 7 seHarare nginguGibson Bebe.
Uhulumende uveza ukuba umzimba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obhubhele kweleSingapore ngolwesihlanu olwedluleyo uzakuza ekhaya kusasa emini ukuthi uhlelo lokubekwa kwakhe luzokwaziswa ngemva kokubonisana lezihlobo zomufi. UMavis Kamase thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mtshangwa ulandisa ngomsebenzi wokungcwatshwa kowaye ngumongameli Mugabe.
His Excellency President E.D. Mnangagwa formally notified cabinet of the said passing on of the founding father and former president of Zimbabwe.
Umongameli welizwe uComrade E.D. Mnangagwa wazise iqula labaphathintambo ngokusemthethweni ngodaba oludanisayo lokugubha kowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Wakhokha iqula labaphathintambo ukunikeza inhlonipho nokunanza umzuzu owodwa. Umzimba kamuyi uzakwamukelwa enkundleni yendivalishina ye-Robert Mugabe International Airport kusasa. Okuningi uZulu uzakwaziswa ngokuya kwesikhathi.
Olunye udaba olwethulelwe intatheli izindaba kulo mhlangano ngoluphathelene lezehlakalo zodlakela kule South Africa labakwamanye amazwe okubalisa izizalwane zakwele Zimbabwe ebesebenza kulelo lizwe. Umphathintambo wezokudlelwano uretired General Sibusiso Moyo ulandisele intatheli izindaba ngalokho uhulumende asekwenza ukusiza asebethe bazinikela ukubuyela ekhaya.
Izenofobia leli iqonde abantu abavela phandle abasungeze e-South Africa abavela emazweni amaningi awe-Africa kodwa abantu yiwo ama-numbers abaphethiweyo sofa izenofobia.
Umoya uthi abantu phose amakhulu amabili 171 abazotholiswa usizo ngoba belucelile ngemva kokuqhamuka kodlakela lokuchasana ngobuzwe kanye labemuli yababili abalahlekelwa imiphefumulo.
Abantu laba nje bangabe becelile ukuthi siyabathatha siza hamba siwa tata sitate le jama poti zila so yiko ukuthi uhulumende uzaba ule responsibility yokuthi abantu bethu abaphandle sina sisebenza sonke le uhulumende ye South Africa sizabona ukuthi abantu la abacele ukuthi bafuna ukubuya ekhaya sibancedise.
Uhulumende akacacanga kudaba lokuba uzobekwa ngempela na umuyi uMgabe kuyona le iviki lokuthi uzobekwa kuphi kwakhona esithi lokho kuzovunyelanwa nxa isidumbu sesifikile eZimbabwe kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izikolo zivuliwe namhla, abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo babahambise bekhala ngokukhuphuka kwendleko zesikolo lakho konke okokusebenzisa uqakathekileyo. Ezinye izikolo sezicele abazali ukuthi bathenge okunye ukudla ukuze bengalambi esikolo abantwana. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali baveze ukukhathazeka ngomumo womnotho weZimbabwe osuvele ngokuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla ezitolo kanye lendleko zesikolo. Konke lokhu kwenze abantwana abaningi behambe lezinto ezingenelanga esikolo. Unkosikazi Zodwa Mthupha, ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, uthi ngokuqonga kwentengo abantwana sebebuyela esikolo bebhekane lobunzima obukhulu.
Izikolo ziyavulwa kusasa, namhla besiwagadisa abantwana. Izinto zakhona ezifunakalayo ziningi kakhulu, amafizi akhwelile kakhulu, kuthi labo grocery ukuthi khona singezelele le esikolo, so thina khonapho sithengele grocery uphinde umthengele lokunye lakho okuncanincane ama-snacks. Asiwazi unge bazashota yini lokudla bekhona ngale, kumbe njalo lathi abazali sizavizelwa ama-top up yini, akwazakali. Kodwa lathi sidonsa nzima okwenza sikwenzela abantwana sikuthi maybe mhlawumbe imali khona, kodwa ukuthi senzele ikusasa yabo, yikho silokhu sizama ukuthi sihlanganise lapha lalapha. Kunzima kakhulu ngoba imali yakhona ayikho njalo siyihole.
Unkosikazi Sethu Msipha ongumzali ukhala ngokuthi abantwana abavunyelwanga ukungena esikolo bengabhadalanga.
Mina abantwana bami i-CDB lo grade 5 baphendukisiwe namhla esikolo bethi khona kufunakala ama-receipt phambili. Kunzima kakhulu kithi njengabazali ngoba imali zakhona lathi asilazi. Ngabe bathi ume mhlawumbe umuntu ngenxa ebhadele ingxenye umntwana ngenisa eklasini, kodwa bafuna ifees yonke. Ngikhuluma nje abantwana ngilaba endlini ukuthi imali yakhona nizabe sengiyihlanganise okwanini njani, kumbe ngaba sibekezelela kodwa lokhu kuze kuyefika imonth end wenza ukuthi sikwanise ukuthi sibhadale la ma-fees.
Omunye wabafundi uNomsa Sithole uthi kuyababisela emuva kakhulu ukuthi bayabe bengabhadalanga i-school fees ngoba bengavunyelwa ukungena esikolo.
Mina ngingu-form 4 ngiyabhala this year. Uhlupho olukhona yikuthi abasefuna ama-receipt egedini, nxa ungelayo so uyayiphenduka awungeni eklasini. So uhlupho olukhona lapha yikuthi khona mina thina sinjengabafundi sibhala this year sizayigqoka izifundo eziningi ngokuhlala ekhaya ngenxa yokuthi asila ma-school fees.
Uthokozani Ncube, omunye wabantwana abafunda behlala esikolo, ubonge abazali ngemizamo abayenzileyo ukuze benelise ukubathengela izinto abazifunayo.
Mna umntwana wesikolo lamhla dileti lokubuyela esikolo, bengithanda nje ukubonga abazali ngokusithengela ama-groceries ngoba sizazi ukuthi i-economy inzima kabi and imali isinzima ukutholakala kulezi nsuku. Yathi kuyisithembiso sethu abantwana besikolo ukuthi sizafunda sibophe siqine sipase ukuthi lathi sibe lekusasa enhle. uvalo endlalo lokuthi nga kungaba lobushotakala kokudla akungaba nzima kakhulu vele angazi lo student ngesimanje.
Unkosikazi Zandile Zondo uthi uqonga kwama-school fees kungaphezulu kwamandla abo njengabazali.
Ukunzima enhlangana labo mina njengomzali olabantwana besikolo, ngilabantwana base-primary nomunye ose-boarding. I-challenge ama-fees lawa akhwelayo. Ama-fees akhwela kakhulu which they are beyond our reach. Lokudla kwakhona lakho kuyakhwela. Kube sokusimanzima ukuthi uphonge uthathe umntwana umhambise esikolo engelakudla, especially abese-boarding school ngoba nyabe ngelayo eduzane. So sigcina sesithenga supplementary food ukuthi umntwana la achove isikhathi eside elokudla engakhalakhali. Okunye okusikhwelele kakhulu ngama-bus fees, ukuthi lathi imali zangikhona sezinakala kasizihole. It's a very big challenge for us njengabazali.
Ukuvulwa kwezikolo kanye lomumo wezomnotho okhona eZimbabwe uthiye abazali abaningi besezikweledeni ngoba iholo labo lingeneli indleko zesikolo okokusebenzisa okunjengabo sepa lokudla okufunekayo kodwa belwisa ukuthi abantwana bafunde. Kunjalo abantwana baveze ukuthi ababethi loba kunzima abazali babo bayalwisa ukuthi bathole imfundo ukuthi labo babe lekusasa engcono. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Intengo yesinkwa ibikwa ikhuphukile namuhla isuka kumadola ayisikhombisa i-$7 isiya kwayisishiyagalolunye lamasenti angamashumi ayisikhombisa i-$9.70. Njalo ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi lokhu kubangelwa yikuwa kwesisinto semali yelizwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sokudingakala amadola alitshumi lanhlanu ukuthenga idola elilodwa leMelika. Impuphu ibikwa iswelakala edolobheni lakoBulawayo njalo lapho itholakala khona iyadula. Lokhu kwenzakala uhulumende ekhangelelwe ukwethula umbiko wokusetshenziswa kwemali we-monetary policy kunsukwana ezizayo lapho azaveza amacebo azaphatha ngalo lolu daba. Ngokucubungula lolu daba sixoxe lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi kwezomnotho.
I-policy zethu bazeza zibe yi-secret nxa beziphawula bona omthuli. Ngingakhumbula vele i-ultimate motive kamthuli ekuqaliseni ngena was to make sure ukuthi imali yeZimbabwe ihamba iziyefikela naku-South African rand. So indlela ukuwa kwedola lokho at the moment, mina I think bona they don't want to say it, but they are doing it deliberately because at the end of the day nxa into sezingani kumbe zizastabilize kumbe kuzabe sifuna ukustabilize sebe sengani ngabantu abaright. Vele from the onset they've been working ukuthi lokho esithi i-$1 thina nga kube equivalent to 15, which is the same rate the South African rand to the US dollar. Ngali mzulu umthule ekhuluma recently wesithi into sezi right because the rand union was going to force ukuthi currency yethu iqalilingane le rand and sibe le own currency ephilayo, not ama bonds, not in not i currency yamanye amazwe. But at the same time ama policies abo within ZANU-PF do not agree ile lama ideas kamthule. Because the number one thing umele bayenze is to cut on government expenditure okuzwayo. But kuyabe hlula ngezinto zabo zenza eziningi abahamba bezenza bavuso zisco still befake ibhodi kungele umuntu okhathiweyo bayenza this and this to please abantu ukuthi behlale bele support yabantu ngento ezingekho. They will not agree to ama-policies kamthuli.
Ukukhuphuka kwentengo yesinkwa ke lezinye impahla.
Ukukhuphuka kwezinto kakusoze kwekile. I-rand union does not say ukuthi sisebenzisa irandi kuphela. Sasesithi sesicontrola lirandi i-economy yethu yonke njengokwenzakala eNamibia, labo Lesotho, labo Swaziland, amazona lawa njalo. Uthola ukuthi ungafika ku-ATM ye-Swaziland uyakwazi ukukhipha i-100 ingamalangeni angu-30 lamarandi angu-70 kube i-100 ngoba kuyabe kufakwe kuyabe kubhegwe ukuthi imali eyi-1. Ama-policies ezanu have not necessarily agreed to that.
Lo mnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxelaye eseGwanda.
Yebo yebo yebo, ntsaka komuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-Connection ngo-8 ntambama.
Namhla sixoxa labo sakhulayo ngembali la ngenhlelo ezethulelwa uZulu nguhulumende kaMoyi uRobert Mgabe. Kukhona na owaholwa ngabatsha kukho konke lokhu ngesikhathi uMgabe esabusilizwe leZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, simleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Inhlanganiso ezimela abathengi elizweni ezivalisa iConsumer Council of Zimbabwe leNational Consumer Rights Association zithi ukubhidlika komnotho kuzabangela ukuthi abafundi abaningi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokuningi ngalolu daba sokuzweni kuntathe zindaba iStudio 7 uNtungamile Nkomo.
Inhlanganiso lezi zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa umnotho ukuze impilo zabantu zithuthuke benelise ukubhadalela abantwababo esikolo. Isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi banengi abafundi abangayanga esikolo namuhla ngoba bengelayo imali yamafizi lezinye indingeko.
Abanye sibabonile baphendukile sisazama ukulwa ngendaba yakhona bexothela ischool fees, khona umthetho ungavuma ukuthi baxothele ischool fees. Sibonile abantwana bebanjelwa izetifiketi eminyakeni edlulileyo khona kungavunyelwa ukuthi umthetho ungavuma ukuthi babanjele izetifiketi.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yisikhulumeli senhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe umnumzana Comfort Muchekeza.
Into ziyanzimela abadala, amaskufi sekhwelile, amayunifomu lawo sekhwelile, lento eziningi. Thina nxa sikukhangela lokho kuyasihlukumeza ukuthi abadala bazayenza njani. Sikhangela intengo yezinto against ama-salaries, izuzo zabantu akusahambelani. So nxa khonokho fanele ukuthi kube lamanyathelo ukuthi uhulumente azame ukulungisisa.
Abazali abakhulumele Studio 7 bakufakazile ukuthi bathwele gadalala ngokuthola imali yesikolo leyokuthenga ezinye imfanelo ezifana lama-school uniform. Umnumzana Rafael Mavela Ncube ngumzali njalo uhlala eMangwe District.
Khona kunzima mpela, izikolo fizi ziyabiza mpela. Kodwa ke angapha kube kusesengcono eMangwe lapha ngoba kuthiwa umntwana oyedwa ubhadala 52 pound. Kodwa yona ukuze uyizuze i-52 pound yona leyo kunzima.
Abanye abazali abenelise ukubhadalela abantwababo bakhala ngokuthi abantwana kabafundanga ngoba ababalisi bebengekho. Omunye wabazali laba ngumnumzana Banda Moyo ohlala ePlumtree kondolwane.
Noma bekustrike babe khona esikolweni beza ngani bayasebenza. Abazali bathi abantwana bayesikolweni abantwana betshona bedlala nje. So sile problem enjalo sibili ekugcineni mborani uma bekustrike abangabuyi esikolo.
Intengo yezinto iqhubeka iqonga njalo nje. Yikho nje ezinye izikolo sezikhwezile lazo imbadalo. Kodwa okudanisayo yikuthi abazali kabalayo leyo mali. Kutsho uMuchekeza.
Okwakhathesi ayi kule gephe enkulu kakhulu. Abazali zinqabe zabalesifiso sokuthi babhadale bayenzani. But the time siyabona ukuthi ayikho imali yakhona bayenza. But at the same time lazo isikolo siyabe sidinga konoko ukuthi kubhadalwe. So lakho kufanele ukuthi kubhadalwe ukuthi intuthuko ibe khona isikolo.
UNcube yena uthi kubalulekile ukuthi uhulumende alungisise umnotho ngokuphangisa ukuze abafundi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo.
Siyayisola kakhulu indlela okuphethwe ngayo ezomnotho ngokuba zilimaza abantu, zilimaza abantwana besikolo, bayalahlekelwa imfundo, bahamba bengena amabhuku esikolo, bahamba bengena ama textbook esikolo, kusho khona ukuthi bazafeyila, kusho khona ukuthi bazafeyila bekubangwa ukuthi bazachitha isikhathi esiningi besemakhaya bengabhadalanga ischool fees.
Uncube wengeze wathi ukuze uhulumende aphumelele ekuvuseni umnotho, kumele avume ukuqhoba amathambo enqondo labamabandla aphikisa ayo lozulu weZimbabwe jikelele. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Waye ngumqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu ulalisiwe esibhedlela seHowrown kweleBotswana ngemva kokudilikela phansi ngesikhathi elolonga iqembu lakhe khonale ele Hawrown United ngomgqibelo owedluleyo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UNdlovu osanda kuqalisa umsebenzi eBotswana ngemva kokwehlukana neqembu leHighlanders ngomhlangula ubikwa ewile ephakathi kokulolonga iqembu lakhe leHowrown United ngomgqibelo. Ugijinselwe esibhedlela seHowrown Private Hospital lapho alaliswe kucelele intensive care unit esesimini esibi. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu eBotswana Football Association uDumo Mpatane uthi balusizi ngokwehlele uNdlovu bemfisela ukusila masinyane.
We are aware of the situation.
Sizwile ngesehlakalo esivelele umqeqeshi weqembu leHowrown United, uMadinda. Isimo esingasihle esizithola sikiso njengabenguqu. Njengenhlanganiso yeBotswana Football Association, sidlulisela umlayezo kumqeqeshi kanye leqembu. Umfisela ukusila masinya.
Abalandeli benguqu abafana loMthabisi Dube bathi bathintekile ngokwehlele uNdlovu, labo bemfisela okuhle ukuthi asile ngokuphangisa.
Silusizi kakhulu ngalokho okwehlele uMadinda Ndlovu njengabalandeli bomdlalo webhola, njalo siyathandaza ukuthi uNkulunkulu amthinte amsilise.
Umfowabo kaNdlovu uPeter Ndlovu labanye bemuli bafikile eHowrown ukuza khangela umumo. Iqembu likaNdlovu eleHowrown United lithi lisalinde umbiko ovela kwabodokotela ngesimo sikaNdlovu ngemva kokwazi ukuthi inyathela elilandelayo yiliphi. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHowrown kweleBotswana.
Ngaqhubeka uhlelo lethu besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lanxa abanye bemuli yoyingumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye kumele bathi kumele abekwe eceleni kukanina. Intengo yesinkwa ibuka ikhuphukile namuhla ngenxa yokuwa kwedola leZimbabwe. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhlangano ikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.